ukhetho olwenziwe izolo asokhetho olusemthethweni secontinuation of a sound process esayibona ngo-August kuncindezelwa kwabantu kuthengisa ukufa kwedemokrasi kwele Zimbabwe. Akulanto esingathi yenziwe izolo ngenxa yokubana izanu ikhompyutha yodwa isebenzisa amakhodi. And thina njenge-triple C sisa-conclude ama-consultation ethu labantu kubana sikhiphe a clear political trajectory esiyifuyithatha njengenhlanganiso. Otherwise kuyatshengisela sobala to all who care to listen ubana iZimbabwe silenkinga eyokhetho olwatshontshwayo and elikubona is a continuation of the electoral fraud and ZANU agenda eyokucreata i-one party state.
Kodwa ubona ZANU lizakwenza njani kuya phambili lapho?
Abantu bakhulumisana silama assembly esiwayenzayo sizwa abantu siqeda khonapho ke sizaviza uzulu wonke nenhlanganiso zonke ukubana bebekwazi ukubana thina siya phambili ngeyama steps up.
Manje uthaba ngingaqhubekela phambili xotshisa amalunga enu lizakwenzayo.
Konke lokhu we put it under consideration and i-triple C njengenhlanganiso yabantu yikho sithe wonke umuntu immediately imihlangano iZimbabwe yonke jikelele. Ubana sizwa abantu lizabona impumelelo isayiphumisa eza resolve the entire political crisis once and for all.
Abanye phela bathi konke lokhu liyazikhulumela nje akulanto ezaphuma njengalaphana ndake lakhuluma nge-SADC ukuthi iyangenela kodwa akukhanyanga ukuthi kuyangaphi lapha-ke.
Okwamanje kukhuluma thina as the citizens of this country sitshengisa ukubana-ke kule nkinga esilayo elizweni akusela democracy, akula mthetho, akula constitution and it is on that background ezasipha ukubana siphumise impumela yethu now we are moving forward as a people.